Nimthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
yikho abantu abathelana khona umkhuhlane bonapho kumabhawuza bedinga amanzi kumamakethi bedinga ukudla.
Inani lasebebulewe yicoronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-141 kulandela ukubhubha kwabantu abayisithupha.
Okuthiwa yizimstats yikuthi abantu kabasadli
lo ubexoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7 ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi imali edingwa yimuli yabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo kuhle ngenyanga ikhwele umbuza ngokwamapolisa abikwa engasafuni kubopha abantu abatshengisela ngokuthula.
Ngithengise plumt mina ngabuza abanye nge-Saturday amapolisa ngokubabona lokubazi bengamapolisa aseplumt ngase ngibabuza kwethi kathi madoda selisenzani kwenzakalani kubonakala ngani selisebunzimeni. Abakumphendula kwabahleka bathi lati sihlupheka njengabantu khona kunjalo uthi asayinvestigate thina esikutsho ukuthi asoze sayekela kuyenzeka uhlupho olungaka sithane labantu bengelacala.
Sizwa njalo ukuthiwa ipolisa lesigaba elabulala umuntu olilunga lebandla lenu ukuthi kuhamba njani kuyini okuzwile ngalo.
Okwakuqala ubaba uTuboy olipolisa lesigaba nguye lobani uyakwazi nguye wabulala uMazwi. Ngasi sizwa kuthiwa istatement sahamba satshintshwa ukuthi uMazwi uzitshayelele phansi. Angikwazi ukuthi kulomuntu ongazitshayelela phansi ezefe kuyaba kuhambe njani. Sasisizwa kuthiwa ikakhulu okwakuqala uBhebhe wahamba wafihla ngu-MP webulilima East njalo nguminister uNqoba Izitha Ndlovu. Sesisizwa futhi ukuthi uBhebhe ube le celebration kubonakale uNqoba Izitha ehamba besiya ku-celebration abantu betshaya itoyitoyi bejabula kunathi amatshwala emzini kaBhebhe kudliwa
ngiyabonga.
Mina ngicela uncedo uStudio 7 into le iphumela amdla ekhona kusasa uyazi ukuthi story esenzakala eLupane amapolisa abopha izimoto zigcwele enkambeni sibe lamakhithi sebepheka amakhithi sebethengisela izimoto lezana yobopha izimoto konke labantu basophe imoto zingaba le 3 days thina hlama shop asisathengisa izithwala imoto sezithasa siyazivalela enkambeni ngikhuluma sokathi izinto esenkambeni enzakala kathesi enkambeni ngike ngazama ukuthi ngifone ifona kade ngiphuya yaringa but yaswela umansi. Ngiyacela sifuna ukumegcina ngobasithwele nzima bona bathi ngizozotsha u-8 amapholisa thina ngo-3 ukuthi asivale kule korona kati
wachitha amafutha abikwa esebulala izinanakazana ezihlala olwandle. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibandla eliphikisayo lamademokrasi izolo likhethe umnumzana Joe Biden ngokusemthethweni ukuthi abe nguye ozancintisa elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. Lokhu kwenzakale kulanga lesibili lomhlangano omkhulu waleli bandla owe-National Convention lapho okukhulume khona abantu abagoqela owake waba ngumongameli
lakho uthi ungupresident welizwe lonke jikelele and siyakubona ukuthi uTrump udivisive kakhulu indlela akhuluma ngayo ngabantu abamnyama labalatina labanye nje ama-Arabhu lama Muslim. Kuyacaca ukuthi ngumuntu oyiracist ongakwazi ukuhlanganisa abantu and le ndlela futhi akhuluma ngayo labantu besifazana ubabhekela phansi and umuntu lwano obhekela eminye imihlobo yabantu phansi.
Ama Republicans wona aza kwenza eyawo iconvention ngeviki ezayo. Kuyini abantu abangakukhangelela?
Well, the convention of the Republican, I think, is going to be able to do it. It's going to be able to do it.